Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kakeleli thuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 6 Mpandula 2023 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, thanks uNkosi Ndlovu. Those who say that I will be faithful and bear true allegiance to the seat of Bulawayo and observe the laws of Zimbabwe.
Amakansela ngamashumi amathathu lasebuchonwe mili 38 afungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje kubulawayo phansi kwenkombalanga eBulawayo City Council Chambers.
Izikolo zakithi sezivuliwe. Hey, amasiza ayafuneka ezikolo, abantwana bahambile bahle batshelwa abanye futhi nokuthi hayi phendukanini bakithi, kufuneka amasiza ekwanele. Iyazama but hey akuhlangani.
Ihlandla lesithathu lokuvulwa kwezikolo liqalile lamhla ngemva kokudluliselwa phambili ngamalanga amabili lapho kugcotshwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Owake waba ngumongameli wele Melika uMnumzana Donald Trump ubiwa eqhubeka isiba losekelo lanxa amalanga okuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakansela amashumi amathathu angamashumi phose amane 38 afungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje kubulawayo eBulawayo City Council Chambers kulandela unqoba kwawo kukhetho olukhulu olwenziwe ngenyanga edluleyo. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Hayi, kanzi yenkosi Ndlovu. Those who say that I will be faithful and bear true allegiance to the seat of Bulawayo and observe the laws of Zimbabwe.
Lo ngomunye wabafungise namuhla kobulawayo uMnumzana Christopher Dube, umabhalane omkhulu wedolobho leli. UDube uthi njengoba sebegcobile amakhansila kusukela kusasa bazabafundisa ngokusebenza, baqale umsebenzi ngomvulo.
Lokhu kusemthethweni ukuthi amakhansila engakaqalisi umsebenzi agcotshwe uchawuthe kwedolobho. Kuyinto esikwenzileyo. Ngiyakwazi ukuthi kube lo munye umbuzo elingathanda ukuthi libekwazi ukuthi kuhamba njani. Iminyaka leminyaka and okusemthethweni ukuthi besihlanganisa amaseremoni i-swearing in le first meeting ekhansila. Kodwa lonyaka ngokucetshiswa yi-Ministry of Local Government and Public Works bathe bona kungangcono ukuthi sehlukanise ama-ceremonies lawo.
Iningi likazulu wakobulawayo litshayela ihlombe amakhansila afungiswe ukuqala umsebenzi bethi akusetshenzwe idolobho libuyele elaliyikho izolo elokuhlanzeka lokuhleleka. Lamazwi agcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sivindi.
Sibenzela mhlophe athenke ngokubana bagcotshwe, kodwa ngibona ngathi ugcotshwa wabo kulo hambo olutho oluqalisa njengezakhamizi. Hambo lelo lokubana kathesi babuye baye ebantwini baphela abantu ngezifiso zabo. Khuluma kanje vele kulezinto ezikhayelelweyo, sile ndaba egodini esikhale ukuthi amakhaza amathengena ayikhangele ukuthi esithe imoto azimiyela semgwaqweni abavendo lakho eligalewe ngoba asuswa ngale. So into yokuqala, okwesibili kule ndaba yamanzi, elinamanzi indaba abukhali ngoba i-72 hours lekho endaweni eziningi ayilandeli. So balalowo mlalo.
Unkosikazi Louisa Dube, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kuhle ukugcotshwa kwamakhansila kodwa inani labesifazana liphansi.
Ye, mina ngake ngangena kwezombusazi for over 5 years
ukhansila ka Ward 4 webandla le-CCC uMnumzana Dumisani Nkomo uthi bazasebenza kuhle bethatha imibono kaZulu ekuthuthukiseni idolobho.
Mina ngimelele ku Ward 5 ngokulawayo ogokela
lapha ayi 14 ukugcotshwa lokhu lesifungo leso sikhathe kakhulu ngoba simumethe ukusebenzela ubulawayo simumethe ukugcina imbali kabulawayo umumethe njalo ukubana sizasebenza sizabazinceku zabantu
unkosikazi nokuthula sibanda owebandla lezanu PF ofunye ngaphansi komthetho we-proportional representation uthi udubo lwamanzi kumele luphele kobulawayo
ngithemba sizakhona ukuthi sibambe umsebenzi njengabantu abangomamkhaya sikhangelele ukuthi zikhize into ezinjengespeshal kubomama lapha ngobomama yibabantu amaproblems afaneni especially udubo lwamanzi
ngovulo ubulawayo uzakwaziswa ngokuthi ngubani ozakhokhela idolobho esikhundleni sikameya esinakanelwa ukuthi singaphiwa umnumzana David Coulthard owebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change kulandela ukunqoba kwalo kuzo zonke iziqinti. Ukugcotshwa kwamakhansila kuhambe kuhle kobulawayo loba nje kuphuze ukuqala kulandela ukuphuza ukungena kwabavotelwa ukuba ngamakhansila ngemizuzu engamachumi amathathu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje amalunga amadala ePhalamende omabili abalisa ele House of Assembly lele Senate asuke ezigabeni zawo namhlanje elubhekise eHarare elanda ukuyagcotshwa kusasa ukuze aqalise umsebenzi. Ibandla lezanu PF lela malunga alikhulu lamachumi phose ayisiyagalolombili 176 ku-House of Assembly xa ihlanganiswa lalawo angene kuleli dale phansi kohlelo lwe-proportional representation. Kuthi ibandla liphikisayo ele-CCC lona lela malunga edlula kancane alikhulu 103 kudale le-Senate. Ise izanu PF ilamalunga amashumi amathathu lantathu 33 kuthi iCCC yona ilamashumi amabili lasikhombisa kuleli tale futhi kulezinduna ezilishumi lasiyagalombili 18 kanye lamasenetha amabili amela abantu abakhubazekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ugcotshwe ngomvulo ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi abagoqela abenhlanganiso yeSADC le-African Union besithi aluqhutshwanga kakuhle. Umnangagwa uzakhetha abaphathintambo bakhe ama-ministers nxa amalunga edale lephalamende esegcotshiwe kusasa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ifihlela Ncube okhokela njalo inhlanganiso yabathengi le-National Consumer Rights Association.
Ukugcotshwa kwephalamende kuyenziwa kuso sonke isikhathi kungedlula ukhetho. Yinto ekhangelelweyo vele umthetho utsho kanjalo ufakile izinsuku zakhona ukuthi kwenziwe. Akukhathalekile ukuthi ukhetho lungabe luhambe ngayiphi indlela. Kanti-ke ukuhlakanipha yikuthi khona lokho okuzuzileyo ubambelele kukho. Kulokudiliza khona lokho osukuzuzile uzame ukuthi uthole konke. Ngesikhiwa kuthiwa nxa ulempala eyodwa inenge okwedlula ezimbili ongelazo. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi ubambe khona lokhu londolozo osulakho lanxa ngabe ubufanele ukuthi uthole okunenge lanxa ngabe ubufanele ube le 100 nxa ule 2 ibambe yona leyo 2 ubusulisa ukuthola 98 liyana ongabe ebekwebele yona.
Ubona isiba iphalamende enjani leNcube kuyini okungakhangelelwa ngabantu?
Iphalamende kangibona ukuthi izaba lomehluko kulalezi ezinye sike sazibona ngokuba okukhulu yikuthi upresident ngubani ibandla yiliphi. Njalo-ke siyakwazi ukuthi ibandla lisesihlalweni ilele lisuke ngo-1980 livusa ngakho ngeke kube le phalamende entsha engafani lalezi ezinye ezidlulileyo. Yebo kambe kuzaba khona lokhu lalokhuyana abaphikisayo abazabe bekuphakamisa kodwa yona ngokwayo izabe iyiliyana ndlela vele siyaziyo kusuka ngo-1980. umehluko nje ukuthi kayilayo i 2/3 majority liyane engayenza ukuthi kwazi ukuguqula i constitution kodwa siyakwazi ukuthi bayakwazi ukuchaya imithetho engekho eku constitution unconstitutional engahambisani lesisekelo sombuso lanxa be umthetho usithi bangakwenzi khona lokho ngakho ke kusoze kumangalisa ukuthi ubona iqhubeka ichaya imithetho engafanelanga ukuthi ichaye kumbe ichaya imithetho nje yokucindezela abantu yokwenza kube nzima empilweni kangibona ukuthi le parliament izakwandisa amalungelo abantu iyandise inkululeko yabantu iyandise inotho kuye wonke umuntu izafana la wonke amaparliament ladlileyo
idale labaphathi ntambo bakahulumende elizakhethwa ngomnankagwa ikhabhinethi ulibona lisiba lidale elinjani lona
ngangibona ukuthi kuzaba lo mehluko kubaphathi ntambo kuzangena bona labana abadiniweyo abehlulekileyo kusuka ngo-1980 abanye abehluleke kusuka ngo-1990 something abanye abehluleke eminyakeni engu-10 kumbe ngu-5 edlulileyo angiboni ke ukuthi kuzaba le nguquko yikhona lokhuyana vele sesikujwayele ukuza ngena abantu abangasoze benze izinto zihambe ngendlela efaneleyo imota abahamba ngayo ifile ngakho ke ukuba utshintsha abantu fakalwana lalwana kuzoze kuletha inguquko uminista ngeke enze izimangaliso nxa ngabe uhulumende akuye engamanga kahle uhulumende angeke enze izimangaliso nxa ngabe ibandla elibusayo lingamanga kahle ngakho ke yikho kufanele kulungiswe khona lokho phezu kwakho konke wonke okunye umuntu angakhuluma ngakho
Phansi kwalohulumende ubona ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe buminjani
ubudlelwano soze bume kahle noma sekuthene noma sekwenze njani ngokuba impande zokuthi kube lobudlelwano obusebenza kahle kazikho azikho kazifakwanga kungakafiki nje indaba yokhetho bekuvele kungamanga kahle kungahlelwanga kahle ukhetho lolu olungamanga kahle sonke silubonileyo oluphikiswe ngamazwi wona la azama ukwakha lawo ubudlelwane kuza kwenza kube nzima kakhulu ukuthi kulunge khona lokho akade zama ukwenza ngalokho okuthiwa i-re-engagement ayisezisebenze ke yonke leyo nto ezanywayo ngaphandle kokuthi kuze kube lokhetho olukhululekileyo lusuthisa bonke abantu akukho nzima ukubamba ukhetho olusuthisa abantu bonke akukho nzima lukhetho nje olulandela iconstitution olulandela imithetho olulandela izinqumo zamanye amazwe kuhlangane leZimbabwe kungenzeka khona lokho nje bonke abantu baze balentokozo ngalokho okwenzeka eZimbabwe ubudlelwane bube lula lamanye amazwe
Mnumzana Ivilela Ncube yingcwethi kwezombusazwe okhokhela njalo inhlanganiso yabathengi eye-National Consumer Rights Association limuzoxoxa lapho ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo Ihlandla lesithathu lokuvulwa kwezikolo liqalile lamhlanje ngemva kokudluliselwa phambili ngamalanga amabili lapho kugcwetshwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthatha isikhundla sakhe sokuba ngumongameli. Isikhalazo sendleko yezikolo siqhubeka siyingoma ngoba izikolo zisezibeke indleko ngedola leMelika lanxa uhulumende esithi ibhatalwe ngedola leZimbabwe kulandelwa isilinganiso sesisindo salo xa liqathaniswa leMelika okosululo. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labazali bayakhonona ukuba izikolo eziningi azibaniki isikhathi sokuqoqa izimali zokubhadalela indleko zezifundo lakho konke okudingakalayo andubana babaxotshele abantwana ngelanga lakuqala lokuvulwa kwezikolo. Unkosikazi Chelesile Chuma, umzali, uchasisa ngahlangane lakho lamuhla ezikolo zabafundi.
Izikolo zakithi sezivuliwe, hey, amafiza yafuneka ezikolo abantwana bahambile. Bahle batshelwa abanye futhi nokuthi hayi phendukanini bakithi kufuneka amafizi kwanele siyazama but yeyi akuhlangani hayi amafizi mbone ngani bakithi asazi ukuthi sizayenza njani njengezinye izikolo vele amafizi angikhona phezulu okwedlula lezi mali esizirholayo thina abanye
umnumzana Welcome Mhlanga omunye wabazali uthi badonsa nzima ukuthi badle labantwana sebexotshela indleko zesikolo
Kolo sezivuliwe into ebuhlungu nje ukuthi ikolweni abantwana bethu babise indaba ye-school fees lapha bethi afunakala US dollar into ebuhlungu ukuthi sinje abazali senza kanje sizama ukuthi sihlangane sokudla etafuleni ngaphinde ngithi abanye sisebenzi ukubona nayo isimo selizweli ukuthi intsha isebenza yikho siphila ngokuhlanganisa sithole ukuthi kufunakala imali.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, iZineu, uthi lanxa ababalisi behambile emsebenzini lamhla kodwa basebenza bengelamhlandla ngenxa yeholo elingeneliyo.
Ababalisi ngobuningi babo babuyile emsebenzini kodwa abanye abantwana ababuyanga. Ababalisi imoral is very low, babroke, abanye babhadelelanga abantu babo i-school fees nama-rentals out. So loma behamba nje emsebenzini bazo. So bekuhle ukuthi ingxendaba zemali ngani ziyahle ziqalise ukukhangelwa kusesemasinyane ukwenzela ukuthi ababalisi basebenze.
Omunye wabafundi oseyunivesithi umnumzana Ngqabutho Ndlovu uthi abazali abaningi bathola i-RTGS okwenza kube nzima ukuthi bathole i-US dollar elifunakalayo ngesikhathi.
Ukuze ukwanise ukubhala ama-exams e-university kufanele ubhadale 70% of fees, njalo leyo fees ingama-USD. Kuba nzima ukuthi abazali beyenelise leyo mali, kugcine kukhozela ukuthi lathi njengabantu abesikolo sibe le-stress ngenxa yokuthi webungasakwazi ukuthi uyenzeni. Ngoba nxa ungele ubhala ama-exams kutsho ukuthi kufanele uphinde, nxa uphinda futhi kumele ubhadale futhi i-fees. So akuba nzima kakhulu bona ngapha abazali behola i-RTGS.
Umsekeli wesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Patrick Zumbo utshele iStudio 7 ukuthi abazali kababanjwa ngamandla ukubhadala indleko zesikolo ngedola leMelika. Nxa behlangana lenhlupho ezinjalo kabakhululeke bethule izikhalazo zabo kumahofisi akhangelane lemfundo. Ubuye wathi abantwana bonke balelungelo lokuthola imfundo ngokugcweleyo, ngokunjalo akufanelanga kube labafundi ababuyiselwa emakhaya ngoba bengabhadalanga indleko zesikolo. Ubuye wakhuthaza abazali ukuba bakhulumisane labaphathi bezikolo lapho bengenelisi ukubhadala imali yonke kanye ukuze babe nesivumelwano sokubhadala kancane kancane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Loko sikudaba lunye isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo, uthi kuyadanisa ukuthi izikolo zivulwa ababalisi bengela mali yokuhlawulela ababo abantwana indleko ezikolo ngoba iholo labo lingeneli.
Nxa sikhangela umumo ongazenzanga isimo somnotho, ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okuthe ngoba sikhangela i-fees, imali abantu babalayo. Abanye abazali balabantwana e-primary, balabantwana e-secondary, baphinde bebe labantwana ema-university. Ama-university akhuphulile intengo ye-fees okwesabekayo. Kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni. Uhulumende kazilungiselelanga lutho ngoba engqoqweni yakhe yokugcotshwa uMnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi i-Zimbabwean dollar mpakampaka. Nxa sikukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleyo. Sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zemfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumende. Iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutsho ukuthi livele lizabe lapho elikhona, umbalisi nje umuntu ozabe ezihambela elambile.
Likhala ngemalini kanje?
Thina njengababalisi funa lezi sebenzi zonke zikahulumende, sikhala ngokuthi iholo lethu kalibe $1,260. Kungabi lesisebenzi esizahola i-RTGS ngoba nxa sikhangela phandle la ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS. Izitolo, emkambo, noma kuphi, thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni. Emaphandleni izinto ze-eco cash, izinto ze-swipe kazikho ezitolo. Pho bawe aphila njani ababalisi labo nxa sikhangela ukuthi uhulumende ukutshaya ndiva indaba ye-US dollar salary. Okwesibili okunye esikukhangelayo, sikhangela abafundi abantwabethu, abantwana babazali bonke. Indleko zesikolo sezidula kakhulu, kodwa isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye kumele akhokhele indleko zomfundi kusukisela ku-ECD A kuze kuyefika ekutholeni i-degree lakuqala. Esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso, bengasitshaya indiva isisekelo sombuso ukuthi nxa sebebonta izinto sezibawomela bebuyele kiso, abasisebenzise kizo zonke izinto. Uhulumende kami, njengoba sikhangela ukuthi sesithole uhulumende omutsha, kami ukungalandeli isisekelo sombuso. Section 65 umgceke ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elaneleyo. Izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo zibhikitshe, zivunyelwe ukwenza okuthiwa i-collective bargaining. Uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Owaso waba ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa iqhubeka isiba losekelo lanxa amalanga okuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe. Kucwaningo olusanda kuyethulwa, uTrump usekhokhela ngesilinganiso sokungamashumi adlula alishumi adlula amashumi amahlanu 52% omlandelayo kuluhlu lwamalunga ebandla lama-Republicans afuna ukuncintisa isikhundla sokuba ngumongameli welemelika umnumzana Ron DeSantis. Yena ulosekelo olungaba yisilinganiso sokulishumi lathoba mnembili 18%. Abanye abalandelayo bakusilinganiso esiphansi kwechumi. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lolandela izombusazwe welemelika umnumzana Tim Mringai.
Hayi, umcwaningo lo uphumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha eAmerika mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe. But kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama-points amaningi from his second person uDeSantis. And I think uku-57% uDeSantis uku-19% khonapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnumzana DeSantis, siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump. Kodwa uTrump ulamacala lawa ayethweswayo. Ubona njani udaba lolu? Ubona ngani kuzagcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe?
I think into ekhangelekayo is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela iAmerika ngokwayo ingancedisi amanye amazwe like okwenziwa ngamademokrat ukuthi ayahamba ayincedisa iUkraine lamanye amazwe abanike izimali and all this other stuff. So mbona abantu beAmerika imajority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazo wakhe oku empower abantu balapha abesilungu. Singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama primaries next year ngabo March khonapho, yikho sizabona khona iqiniso, ngoba siyabona ukuthi ama pollings lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi iyameleka yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona ukuthi amacala akhe aseza ngene enkantolo. So kuyabe sokuhamba ngakuthiwa kuhamba njani khona ngale, bazambopha yini, bamfaka ejele yini, and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. The independent vote eMelika hiyo edecidayo umuntu ongena eWhite House. So kathesi sibona ukuthi ihead to head between uTrump loBiden is 1 percentage point, 47-46. So kuyabe sokufana la last time ngo 2020 owaziwa khona by a few percentage points. Ama independent lama suburban women college educated, yikho kuyabe sokule mehluko ngoba abafuni bona. And then I platform yama Republicans anti abortion, anti immigration, njani njani, sizabona ukuthi iyabe sibanceda njani sokukhankaswa next year.
Mnumzana Tim Rengai ngolandela ezombusazo welemelika. Limuzwe ekhuluma lapho icingweni le Studio 7 lo Chris Gande we Studio 7 esemangweni weHawaii khonapha eMelika. Esigabeni sethu sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, liviki uGibbs Dube we Studio 7 xoxa lomnumzana Jess Moyo, umunye wabakuhlelo lokwakha iklinika eGwanda North esabelweni seMathebeleleni South.
Sakha iklinika eDambashoko. Iklinika leyi iyasiseva isigaba sethu seDambashoko nezigaba eziqhaqhelene leDambashoko ezihlanganisa onsindi, zihlanganisa odatata, omagedleni, oshake nezinye nje ngokuyabo ukuthi uyafikeka yini. Okwenza sibe sifise ukuba leklinika ukuthi kulomango okumude kakhulu ukuze sifike kwamanye amaklinika angabe esiseva lati area yethu, okufanisela lokuthi esilikwe kumbe Stanmore. Kungumango omkhulu kakhulu kwemuntu ogulayo ukuthi ahambe umango onke lokhu esiyahlolwa. Kukanti-ke eGwanda it's a central one, ukuthi izigaba zonke ziseGwanda, ukuthi nxa usiya ngikhona ngale uyatshona ilanga lonke siwulindile ngoba kulabantu abaningi abafuna ukukhangelwa.
Yes, lokuthiwa lasuku manje njengabantu abadabuka kuleyo ndawo labona ngokuqakathekile kakhulu ukuthi kwakhiwe ikilinika leyi, labadala labo bakusekela konke lokhu, akusitshele ngamafutshane ngakhonokho.
Yes, sakufaka ebandleni lekhaya lakithi eDambashoko. Kwahlala phansi kwaba lomhlangano, kwavunyelwana ukuthi yinto eqhakathekileyo ukuthi abantu babe leklinika yabo ngoba kuzabaphathisa. Bajabula ngakho kakhulu abantu, and asiqhatshanga abantu ukuthi basebenze khona. Abantu bazisukumela ngokufuna kwabo babuye bazosebenza besakha iklinika yabo balothando layo.
Singathi okunye-ke likuthola ngapho kokwakha konke lokho?
Okokwakha kuyahlanganelwana izakhamizi zibe zikhupha khonokho ezanelisa ukukhupha. Kuyafana lokuthi kuthiwe izakhamizi ngamizi ngamizi sifisa kukhutshwe isamende esingaka whatever kufunekayo, abantu bayehlangana bayetshayisa izitina. Kukanti-ke lokucela siyaphiwa ngabantu ukuthi basincedise ukuthi basiphe okufunekayo okufanisela i-material kanye lokudla, ngoba abantu nxa bebuya bezosebenza laphana umuntu angasuke kusenela luzosebenza sefuna ukujaha ukuthi aphenduke ayephe kadle. But kukanti-ke abantu balethe ukudla kwalaphana kuphekwe abantu badle batshone besebenza imini yonke kukwenziwe umsebenzi bawujabulele umsebenzi wabo.
Singathi-ke kulabanye abangafisi ukuthi bafake izandla khonapho kumele benzeni, Mfukamoya?
Ye, kukhona inamba bangazithinta ukuthi basinike inamba. Ngingafaka eyami as well. Eyami inamba nge-UK 044-776-031-9941.
Iphinde njalo ba
044-776-031-9941. Ekhaya eGwanda Town bangadinga uLungile Moyo 0026371785943. Kukanti-ke bangadinga lo uSikhululiwe Dube ongu-vice chairperson wendawo yethu, inamba yakhe ngu-0026378573347. Yibo abantu abangakutshela ukuthi udonetha kanjani ukuze uqhubekele phambili usincedise. Siyaludinga uncedo kakhulu.
ye valelisa abalaleli mfokamoya.
Ngiyabonga abalaleli, siyabonga ukungilalela ngikhuluma ngalolu hlelo lweklinika. Sesibonga ukuthi abaklinelisayo baza sincedisa lathi sibe nendawo yethu yokwelatshelwa. Ngiyabonga kakhulu.
Olo umnumzana Jesse Moyo esizalana seZimbabwe sesihlala eBilitani ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7. Isikhathi abakwethu asavuma ukuba siqhubekele phambili. Siza kwenza ke ukuthi sivalelisane. Olivalelisayo nguFraxedus Jeremiah.